abantu abakhethwa ngubaba ukomiti engu-chairman lomonzo re-secretary general babengamaguluva vele befuna ukuchonisa ibandla lethu. Ngokuba lenhlanhla sesikuthungame sesikubonile ukuthi inhloso yabo babevele befuna ukuzifomela ibandla labo bagijime lezano. Yikho ke thina sesizasebenzisa izizalwana zendawo ngoba khathesi sesicubungule sibili ukuthi ngendlala lekhathesi abantu basike basebekhombana lokhuphe lomonzura besesaba ukuxotshwa ephalamende okuthiwa recalling. Ngabe kuthiwa ngabantu ababele ideological education, ngabe bathi kungcono ngixotshwe lokuthi ngisebenzele zani. Namhlanje sibe ebufakazi ukuthi abantu abaningi sebebuyile ku-MDC Alliance ngokubona sibili ukuthi babehugwe ngamakhasi amazambani ngabomonzura nabangani bakhe. Akula malanga athize sukuzatshwala sizabika abantu abaningi sebebuyile emhlanganweni ngokuthi sebele themba ukuthi ubaba uChamisa uzimisele ngafuni notho ufuna abantu ukuthi bakhululeke. Abantu ngokuswela kwemsebenzi lokwesaba iZANU PF sebethengise inhliziyo zabo nge 30 pieces of silver njengoJudas Iscariot. Thina sizazama ngamandla wonke ukuthi sikhethe abantu abalobuntu njalo abamele ukusebenzela isizwe sikaMthwakazi.
Kulodaba lwamalunga enu awe MDC Alliance kumbe abenakanelwa ukuthi akucelelenu avote apasisa iConstitutional Amendment Bill number 2 ebambisane leZANU PF okuyinto ecunule uChamisa labasekeli bebandla ukuze kukhetho oluzayo njengokuthi kukaChamisa likhethe abakhokheli abaqotho lizaluphatha njani kahle kahle lolu dama.
Ngabe ngabantu edevele besazi ukuthi abadingi imisebenzi, abadingi imali, ngabe balile ukusebenza lo monzura mahlabezulu. Sizabuya kini lisicebise ukuthi kambe singakhetha njani ngoba sikubonile ukuthi i-primary election isikhathi esiningi izala inzondano. Abantu sebefuna amandla lokubusa bengala ama-qualities lawo. Sizakuzwa kini ukuthi lifuna umuntu onjani, umuntu ozasebenza njani, ohlala ngapi, hatshi okufakwa ngenkani okuthiwa imposition. Siyakwazi kulama constituents amaningi njengamagwegwe bayimpozwa ama MP asemagwegwe lemakhandeni lendawo ezithile. Yikho namhla lokhu abantu bayahlupheka ngoba labana abantu abalandaba labantu yibo abacina sebethengisa abanye sebegijima lomonzura lokhuphe ngoba vele babe fakwe ngokuncele ngukomichi lomonzura. Konke lokhu kwakusemandleni ama-organizing committee le-election directorate. U-president wayekhatshana le ethemba abantu kodwa khathesi ngu-president osehlala emsileni walabo abantu abaphiwe umsebenzi ukuthi bawuqhube ephathini. Sifuna ukuthi corruption lokuthanda imali kuphele du. Siyabonga ukuthi into le sesiyibonile kulesi khathi iminyaka emibili ekhona le. Sizasebenza sivumelane lozulu singavumi ukuthi abantu abavela kwesinye isigaba, abavela kwenye iprovinsi, abavela kwenye iwadi basiphe abathungameli. Lo ngumuthi ozaqondisa abantu ukuthi bangahlamuki kusasa.